asikhangeleli thina ukubana ama elections eZimbabwe ukhetho kube le violence ngendaba yokuthi kuyinto eyenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula njalo kungabi lokuthuthukeza kwezindawo ngenxa yokuthi i violence iyabe isiyi order of the day. So yikho umongameli advocate Nelson Chamisa ekhuluma ngendaba ke ye violence eyenzakala eKwekwe.
Manje ungasitshela ukuthi amapholisa anabo yini ubufakazi bokuthi bona labo ababotshiweyo yibo abayenza lesi sihluku?
Ye, sikhangelele ukuthi kuzaba le investigation ngamapholisa njengoba bekhulumise bebonte abantu abayi-16 ukwenzela ukuthi indaba le i-follow up, njalo simeke sure ukuthi kuyaba le justice for imuli yakoNcube elahlekelwe-ke Mbonisi Ncube oleminyaka engu-35.
Manje lina lithini ngendaba yobudlwangudlwangu osebusenzakala lobu, ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho lwama-by-elections soluseduzane?
Indaba ye-violence ngesikhathi sokhetho indaba ehluphayo kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ungakhangela ubana sukusela independence ama-election kuleli lizwe ahlala ele-violence, ukubulawa kwabantu ngendaba zombangaza sonke siyikhangele ngenxa yokuthi sikhangelele ukubana ukhetho liyenze kungabi labantu abaluza impilo ngendaba ye-violence.